Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba isidungwiza. Umthuthisi walolu daba unkosikazi Rumbidzai Mshonga uthe ababotshwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's esidungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshwe laba batholakala belamarekeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapholisa. Igqwetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esitha kulabo fakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapholisa esidungwiza unkosikazi Sitsi Maratsano utshele umthathandaba ukuba kungaba lobudlwangudlwangu esidungwiza nxa babotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. Umantshi uBongayi Mutshutshutshu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. Unkomo uthi bafuna ukuthi izibotshwa lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupiwa bail state ka
tina sikurume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapiwa nedare handiwa watanga taka tarisira nekuti chokwadi cha buritswa
isinqumo lesi ayisiko esikade sikukhanya iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhatshi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Ingcweti kezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla le-MDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lukamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyele iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhatshi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kudzana Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle kwentolongo bekulabanye abalandeli bebandla le-MDC akade begijinyiswa ngamapholisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-Sea Junction obekuhlukunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Ponya walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.